Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-12 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Ngakho ke imhlonitsha le iyadula, lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayaphakathi itholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukukelelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igcikwane le-COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini yedolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa izitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokule minyaka lendawo isakhiwa ingapheli. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at the higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo ukukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Yibo ukukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Ukuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona ziyana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane, sibone ukuthi kulezinye indaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe ezo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela, ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha kuyalungisiswa kuzaba lendawo zokuthengisela kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli kuhamba njani kahle kahle
edabeni lwegodini baba Nkomo angisoze ngikhulume engingakwaziyo kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthethe isikhathi eside kakhulu kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe and uthi ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona bana abantu abaye baba displaceswayo laphana kuqala ifirst preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini engakutsho ukuthi bathi bona is still work in progress angake ngizikomite siyule kutshweni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Alo ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawa Vendors and Traders Association obeqoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni ngakho uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakobulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane lele COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile. Sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gciwane. So saphuma lakho esiphume lakho esiphume lakho yilokhu sokumele sibe sihlangana ngama village sibuthanisa abantu sibatshela ukuthi i-COVID-19 sibuyile njalo sicela siyivikele nini especially ekubuthaneni kubuye number 2 sigqoka ama-mask abantu bafake ama-mask imbuthano le mbuthano sekumele siyiregise futhi njengalokhana kwakuyikho khona seyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama-village village 1 village 2 village 3 village 4 village 5 so siyabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakobulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempila kahle sebephenduka futhi ukuzasivikela futhi kuleli gcikwane selithela phenduka so kumele sibuyele futhi sihlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gcikwane selikhona sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele phenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke
izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la enzakalayo ifini kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi
lo-ke ngunkosikazi Violet Nxumalo ukhokhela uhlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo. Ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. Ugena Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi ezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye ibizo nguBenon Ncube iNational Student Union President. Sesithole ama-students amaningi ekhalakhala especially abagraduate le minyaka engu-2 edluleyo besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificate abo from i-University of Zimbabwe. Lokhu kubaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi yabe-advertiswa kumbona ukuthi baqhubekele nje phambili ngezifundo zabo ngabafuneka lawo ma-certificate. Lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor wathi lokhu kubangelwe yikuthi bazame ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate bawasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke lo mhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayaphakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate but wasefithi yena bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ma-certificate emalangeni lawo azayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona. Kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abathinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yefithi ukuthi emalangeni azaza uzonelisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo asikaqiniseko selokuza kwenzeka ngoba ukukhulula kwethu lesikole lesilali layo i-vice chancellor entweni ezinikezile ezinjengabo-school fees akuzange kwaletha ama-results la adisele sowavunye ngizokuthi ukuthi isikhulu sisakhweza sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba yesikhulu sisileyise ekhothi and kodwa ama-portal ama-students awavuli athi i-student ingaqala bhadala leyo mali esakuvumelane ukuthi yiyo kumele yehlise. So ngaso sibuye endabeni leyo yamaphetha ama-certificate sikhuluma lethi sazi ukuthi lesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-students enelisa ukuqelethela lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli ikhangelela ukuthi izagcina iphethe
khathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali elikhona kungakakhweza kodwa ngapha isikole sesivula izikole sezivuliwe but isikole sona sisagcinisa ma-results ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwaleyo yakhuliwe yini. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifunda isikole lento ezibhalwe ngabantu abasemthethweni sesimelele ukuthi sibone ukuthi sivulwa baza bavumela yena ama-students angaqhedanga ukubhadala angangabhadalanga leyo abafuna siyibhadale kwenzele ezikole ngoba I think from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sisebenzise ukuthi ephambili ngalokho esizakuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona yikuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ecourt kuvunyelwane ukuthi kubhadala malini isikole sona kumele sime ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo imizamo yokuxoxa lesikhulumeli seCollege leUniversity of Zimbabwe iyehlule. Obamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 owelokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Boosted Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Mahlabezulu kusindawo nezindawo eniguzo ubo bonke abalaleli konke nabasakazi beStudio 7. Yeah, okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwu ukhanya nengcubo. Bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezanu PF Mr. Believe Ugawule. Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo. Kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe. Kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo. Awu bantu benkosi. Awu sihlobo sikaThixo. Nanga umuntu ku udinga imithandazo I think. Ngoba unowumana mpela umana abantu bakalinga. Anto sibakuthi unonjani unoyigawule. Yeah, yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nanga umuntu edinga imithandazo imali noma yini ubuthengisi noma yini ayisekumhlanisa bantu angibonge amen kuleyo ndawo.
Sanibonani ngolweni sanibonani ndumelani ndaba riming hayi siyabonga. Into engizayibeka nje estraight yikuthi mina vele ngake ngikhulume ngithi umnanga kwakhumbuthi wenga what I'll talk about yikuthi i-corona yini yizani konke okubolileyo yini izanu ngoba ma ngaqala mina ngikhuluma ngomnanga kwangikhulume ngochiwenga kutho ukuthi abanye abantu bezanu baya belungile. So mina into engiyitshoyo ukuthi konke okubolileyo yizanu. Izanu yebolisa ilizwe, izanu yebolisa konke. Ukuya eChina besiyadlelana neChina i-corona vele ngeke isikhuthe ngoba i-corona ngiyakhona ngalo ngoba ngiyakhumbula mina umama lo yena nalo umama wezanu lo Minister of Information uMonica Mutwanga lo ekhuluma esithi umkhuhlane we-corona bathi hayi sidlelana naye isiqedeni ama-ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizanu. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibe ndawonye manje sithi ngiyakhangela mina e-South Africa ama-parties amanye aphuma kiyo yona i-party i-ANC baqemuka kuyo bephume labantu abababonayo ukuthi hayi lokhu akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje kuthiwa ama-party ehlangana ngubona kulusizo ama-party ngekuzofake abantu ebhasikitini eyodwa ngoba ibhasikiti ingadilika sokudilike konke selisithi liyakuphezu kuzani. Aya mapatiza kona, as long bene kuzani. Aba kubege wenjalo, singa criticizani. Ukubege kunjalo, uwe loku la loku la loku la loku. Ama party abu ene strategy zao, then registered parties. Jalo ama parties ale constitution. Aiko ni party tini, party ala constitution. Owe ya enzu munte kari se tilika, ese tabango kwa keo tabangayo. Mwabali hapa minase mbonu ute Zimbabwe. So uchinji, umseven soku kwa I minister, umseven soku kwa I MP, umseven soku kwa I council. Akusela umseven zezi. Thank you. Bye-bye.
Salva nani wala nilwe studio 7. Salva nani wala nilwe studio 7. Mwagitu shukuti soku siya kutisemba. Imali singa ituanga. Siza lani labantua. Christy maskatisi. Nga 7 zote ni mantu nga pionga yonisenti. Asuku wazi kumbi. Kuti singa mante vile kumbi. Kukwe zakale Zimbabwe kumbi. Wasi hambi mtawa u. Pati siya kala kwa. Imali kasi piwanga. Ama input kasi piwanga. Mwanje katisi limangani. Kumbi indlela kuti si inga salini. Siya buza kona. Sitkela sibili sipu imali kumbi wakafiku 25. Sidle lati labantua vetu siya kutukuti siya sibili. Labantua vetu sebe kulubusele nga ula. Kena 7 za labu
Ngibonani ku studio 7. Le nto yenzekala ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Scala. UJob Scala wabotha njengayona le nto yenzekile ebothelwe ubabe ukuthi abantu bachaya iyuthi kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu ochaya abantu. Ku video kabonakali kodwa ubotha njani umuntu angazange abonakale ukuthi. Zano PF into abayijwayeleyo le ukuyenza ukuthi babopha abantu abangenzanga lutholi ukuthi lalo umuntu obotshiwe ngoyenye opposition ongaso weZANU PF ngoba abantu abachaya abantu ngabantu beZANU PF kodwa umuntu abantu ababotshwayo ngabe CCC kumbe wabopha abanye abangasibo belokuzini aba iZANU PF kodwa ngelinanga uzophela ukuzikhavela lokhu kuzofika ekugcineni kuphela.
Ah, sinjani studio 7? Ngijani studio 7? Hayi, siyazizwa izindaba, siyabonga libambe njalo nje lonke basakazi bethu. Hayi, izindaba zeZimbabwe sizwa zishila zinjalo. Alithathe hlangothi olombono wakho uyawufaka. Hayi, siyabonga mpela, libambe kanjalo. Hayi, namhlanje ngizokuphawula ngabantu laba abasuke emashonaleni abazofundisa ematebeleni laba bantu. Hayi, laba bantu sibili, hayi, sebefike kumlindo wagcina ke manje. Sifuna ukuthi sibili bekhitshwe ezikolo zonke zematebeleni, bekhitshwe bonke. Umuntu osuke omrewa kayifundise mrewa, ocholothe efundise cholothe, plumt efundise plumt. Kanti kibo usolalowo muntu kibo. So sifuna ukuthi kuhambe level yonke into lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kanti ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngwesigaba seneso yini na uma engaso esigaba seneso kwakhitshwe esebenza kibo ubala lawo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi. So into okumele ukuthi ukhulumende ezibhekisise kanti lezo zinto ukwenza ukuthi abantu bonke bebe level ngoba kuzamxothela amavoti khona kuhulumende uma ngakunazele khona kuyini cothi i-audio le ifunde sibili iyefika khona phezulu lapho ziphatha amandla zeZANU PF lezi
studio 7 studio 7 sobona ndinjani ngenjani kwezindawo zonke mokhuluma nomhlaba thina siyaphila sicela silazi badala siyacela ukuthi lile liswe laba bantu bakithi simpinda bogawo obaba ogawulo uthi hayi sisikhathele sisikhathele ngabo ukuthi bebe bekhuluma amanga bebe bekhuluma amanga ewumuntu omdala amanga asuke emsendawo akakhulumi iqiniso engavikeli amashona engawavikeli amashona ayamosha sesimoshele into eziningi awamany years telwa engasenzeli lutho ngamanye years engajabuliswa ichange leyo abamnikeza yona engajabuliswa ichange leyo abamnikeza netness singabantu besimpilo simoshakale la asithandi leyo babagawule sicela uzame ukuthi ukuzame ukuzinika amaphapha omuntu omdala ukhulile kakhulu nesibancane kulawo cela ukuthi lokhu okuthi ukukhulumayo hayi asikuthandi thina cela ukuzame ukuzilungisisa ekuphileni ujabuliswa yini usibona uma ubona abantu bemadebeleni behlupheka ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ongakujabuliswa yini uma abantu bemathebeleni bebulawa ujabuliswa yini wena uwumuntu omdala ongako yini into ekujabulisayo utholani yikho lokho utholani wena wedwa ukwazi lokhu ukutholani uwumuntu omdala ongako hayi singabantu lathi njengako lokhu singabantu njengako yini abantu elisithengisayo lisiplayisa ngabantu siyashacela sibe lisiponda kuthi singabantu siyaphila cela sibili babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza zama ukutshintsha ukwenza phela phelile abantu besintwini ngabantu besishoneni la ngiyakusapota lokho into ezimbi ngingakusapota into embi into embi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, izulu elikhulu eselibulele abantu abalichumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokhe liqhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okuke kwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye. Umnumzana Tamura Igwekwerere saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende welemelika.
Ayi, thina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile i-program yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo, lusiya ngokuthi wena usimubani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhatala ilokhuzeni ihotela lapho ebesihlala khona sonke isikhathi lesi, njalo basinikeza lokuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza iprogram le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini, njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale sikhuluma nje?
Isikhuthazo sami mina ngabala soyini sokuthi abantu mabesendizweni le-America bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngapi, kumbeni usesimene esinjani nje, kusiya ngakhonoko bayakunikeza uncedo oluhambelana lakhonoko. Hayi, siyayizwisisa sibili le ndaba, and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo hlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manani wazeni zwani ngikhonje njengowindo mthoba, ngikhonje njengowindo mthoba zwani, ngikhonje njengowindo mthoba zwani, ngikhonje njengowindo mthoba manani, ngikhonje njengowindo mthoba zwani, ngikhonje njengowindo mthoba zwani, ngikhonje njengowindo mthoba zwani, ngikhonje njengowindo mthoba zwani. Bathe ngulova uthara sikela kuthiwa namhlanje alova, uyazi ngilihle nteneya uthi kimi yena akalandaba uzonilobola, akwasikile thi ngiyacombola tonkichapu vela ngiyabagola, amayelo abamnyama njengecoca-cola ngingabhala ngapha njengamabiri enqola. Ngikhonje njengowindo mthova, ngikhonje njengowindo mthova zwani, ngikhonje njengowindo mthova zwani, ngikhonje njengowindo mthova manani, ngikhonje njengowindo mthova zwani, ngikhonje njengowindo mthova zwani, ngikhonje njengowindo mthova zwani, ngikhonje njengowindo mthova zwani. Mina ngisobhare ngiplan njengesiwamzembare,
ngile nkanje ngejonke thare azwakali nje mina njengachukele sawe ungimelele mawusuvaya mafuna manamba mizo kaya okwabafazi li demon sokufuna magaya
Nikonjwe nguwindi womthova ingoma kama-9 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo besikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Abazali bakhala ngokuthi abantwana bekolleji le-University of Zimbabwe baphuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama-degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.